Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamike ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande bobe siphake uhlelo lwelimi lwesishona. Lingaya livuka njani? Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 12 Mpandula 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-CCC lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa usinde engozini yokuphoselwa igrenade izolo eChinoyi.
Umongameli uthe engena ngenxa yokuthi bazondile ke labe siphikisana labo. Yikho ke bethuma abantu ukubana bezojikela ke amagrenade endleleni wana belimaza izimota labantu.
Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo. Lokhu kungakalungiswa udaba lokuthi ngubani osezathatha isikhundla sakhe.
Inkosi umzilikazi wesibili ubengekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale.
Gambe usiqokoqela Mphoko engaba wadlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu na.
Ngangitheka umntwana ntambama ngitshela ukuthi iphendi lomntwana ligcwele igazi. And then madigcwele igazi aya e-UBH liyachekhwa umntwana sathola idoktor sithi umntwana udlwenguliwe many times vele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa usinde engozini yokuphoselwa igrenade izolo eChinoyi. Ibandla leli belilomhlangano elithi ngokubonga uZulu weChinoyi ngokuvotela amalunga aleli bandla kukhetho lwama-by-elections. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsai Mahere uthi umuntu obesemoteni elenombolo zama number plates ezithi AFA 1651 uphose leli bomba ejonge ukubulala uChamisa ngoba leli gulunede beliqonda imota yakhe kodwa ngokutholakala kwenhlanhla akula muntu olimeleyo. Abalandeli baleli bandla bake babuthanisa imali yokumthengela imota engangeni inhlamvu zombhobho njalo elakho kumvikela engozini efana lale kodwa akwazakali ukuthi imota le izathengwa nini. UMahere uthi iqula laleli bandla elalizolungiselela umhlangano lo lahlaselwa ngamabhomba epetulo enkundleni eyenzelwe lumhlangano ngobusuku kuzavuka kuqutshwa lomhlangano. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalo sisiziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga besile rally njengoba libonile namhla ke eChinoyi umongameli uthe engena ngenxa yokuthi bazondile ke labe siphikisana labo. Yikho ke bethuma abantu kubana bezojikela ke amagrenade endleleni wana belimaza izimota labantu kodwa ke kwanise ukumeka sure ukuthi abantu bonke basafe. Saqhubekela phambili ke ngohlelo lwethu lokubonga abantu beChinoyi. Sibabonga kakhulu ngokusekela ke inguquko lokubana elizweni lethu ke kube lenguquko.
Manje ngokubona kwenu kuza phetha ngani lizaqhubeka lilokhu lisenza imhlangano khona kukhanya kulobudlangudlangu obunje?
Ngiyabonga. Ye, saqhubekela phambili ngomhlangano wethu. Ye, ibunzima ehlangana labo ke ekulweleni kwethu kubana elizweni lethu kube lenguquko. Kunjalo asoze samisa ngoba injongo yabo kubana besimise njalo bemisa umongameli advocate Nelson Chamisa ke oboye ke utholakala sele support ke enkulu elizweni. So asoze simethina njenge-triple C ngenxa yokubana ke singilungiselele ukuya platform uhulumeni lomutsha lokho ke akusoze ke kumiswe ke ngubani lobani kakhulu ke ukusebenzisa indaba ke zokufuna ukwethusela abantu lokulimaza abantu ke lokubana ke thina sekele ngoba we legitimate political organization eregistered ukusemthethweni so lilalisila lilungelo so lokuhlangana silalungise ilungelo lokuqhubekela phambili ngomsebenzi etswasuze sime siyaphambili ke ngevikezayo siya ke kwenye indawo lapho sahlangana khona labantu bethu ke so saqhubekela phambili si organize umhlangano nyabona
hayi lati siyabonga lo ke ngumnumzana Gift Ostalo Sisiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseChinoyi imizamo yokukhuluma namapolisa yehlule silokhu sikulolu daba intathele izindaba iphephandaba lobulembu beinternet eleNewsHawk uRubimbo Mchenje ubikwa ehlukuluzwe wahudulwa ngenwele zakhe ngomunye wabontanga beCCC walimala uMchenje uthi ubesemsebenzini ezithathela imfanekiso dukuduku wahlaselwa ngosakhulayo lo wamenza isihluku kodwa isikhulumeli sebandla leCCC uFatsai Mahere uthi bakhulume loMchenje baxolisa uMahere uthi bayasisola lesi sehlakalo njalo balethemba lokuthi asisoze siphinde ngoba intatheli izindaba kumele zisebenze zikhululekile. Umgubho wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo lokhu kungakalungisiswa ukuthi ngubani osezathatha isikhundla senkosi. Kulabathathu abathi yibo inkosi yoqobo uStanley Raphael Khumalo, uZwide Kalanga Khumalo lobulelani loBhengula Khumalo. Embuthanweni wangomgqibelo bekulo Zwide Kalanga lobulelani. Sibuze isikhulumeli sika Stanley Raphael umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuthi kungani ubengekho emcimbini wangomgqibelo.
Umcimbi okukhumbula umsunguli wesizwe sikamthwakazi hayi wona uhambe kuhle kakhulu inkosi umzilikazi wesibili ubengekho laphana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale so ubengekho ke izolo kodwa ke hayi thina besikhona sibonile konke okwenzakeleyo kwenzakale kuhle kakhulu njengobana nje abantu kade bevele bekhumbula kulusuku olubaluleke kakhulu usuku olwayizolo lapho kade kukhunjulwa khona isilo umzilikazi oqala njalo into ebenhle ngayo yokuthi kubethiwe kwabamhlophe ukuthi lusuku lapho kukhunjulwa khona inkosi umzilikazi ikho wonke umthwakazi wonke umuntu eMathebeleland wonke umuntu okholelwa kumzilikazi ubekhona njalo ekhululekile
manje njengoba ubulelani Khumalo laye ubekhona elizweni bathethe yini ithuba lokuthi bahlangane bakhulumisane
njengoba ngichilo baba phezulu ukuthi khona ayibe singekho isilo umzilikazi wesibili ubengekho kulumcimbi izolo ubengekho sibili kho ke hayi akuzange kube khona ukubonana kanti ke hayi thine ebe sikhona sibonene sibili lamanye amakhumalo sibonene kakhulu njalo lamanye amaqabane lamanye amadoda labanye omama abakhonzayo labo futhi kubulelani abakhonzayo futhi labo la kuPZ ikho ke sibe sihlangene njengesizwe njalo singathobelananga sijabulelene kakhulu sikuzwisisa sonke ukuthi usuku esiphakathi nakwalo kayisilo suku lokuqhelelana lusuku lokuthi sijabulele umsunguli wesizwe sesakithi samaNdebele umzilikazi olele ematopo otshalwe khonapha njabule kakhulu ngokwenzakale lapha ngiyabonga
Ay, lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli sika mnumzana Stanley Raphael Khumalo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Indodana kalo oyengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba ngolwesithathu kuyona le iviki kucala aletheswayo elokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elijumi lantathu lelokuphunyuka ezandleni zamapholisa. Usiqoqoqela usejelele kami sikhuluma nje. Ngesizwe loludaba ngokugcweleyo lusethulwa nguEzra Chisas Banda ekhona le kobulawayo.
Unina umntwana ulandisa ngesehlakalo sakhona.
Sahamba eplotini kobaba omncane Mphoko and then uma basibe si-advise ukuthi sihambise umntwana eyechekhwa ngoba ubhuti wami wa-acta ngenye indlela. Ma ngifika wambuza ukuthi mbanonika i-approval ukuthi ngibuye endlini yakhe ngingamtshelanga. Waye ngisuke eGoli vele ngingamtshelanga ukuthi ngiyabuya and then wasesithi kimi ngiyamambusha, waye ngimambusha, vele wayenza nje isini yokuthi ngagcina siba suspicious. Nga-check-a umntwana ntambama, ngitshela ukuthi iphenti lomntwana ligcwele igazi. And then ma ligcwele igazi aya e-UBH, kuyachekhwa umntwana, sathola i-doctor sithi umntwana udlwenguliwe many times vele. Sambuza umntwana lo dokotela, umntwana waqale yala wathi yena ngcono ahambe ejele umntwana. So after sesiphuma ngithi hayi ngizokuthiya emaphoyiseni akula problem. Umntwana wathi hayi mama ngcono ngikhulume sibize udokotela. Udokotela wasekhuluma ukuthi hayi umalume wathi ngingakhuluma uzongibulala, vele ngingakhulumi nguye ongigcinileyo ongenzela everything.
Unkosikazi Gugulethu Mphoko, unkosikazi kaSiqoqoqela, uKhalezi Madozi umkakhe evalelwa entolongweni.
Kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi into leyi it's been proven by the medical report ukuthi akayenzanga. Kodwa now, because there are other forces that are pushing ukuthi avalele, at the end of the day, we have to trust ukuthi ama investigations, the system, above all uNkulunkulu, take control ukuthi kucace. Ngoba clearly ama statements abhaliwe ngumama lo mntwana, the medical report namanzi lamafutha akuhlangani.
Amazwi kaGugu wachazelwa ngunina omncane kaSiqoqoqela uNkosazana Sigqobisile Sibanda uthi uMphoko kalacala inzondo nje eyenzakalayo.
Hayi, indaba leyi sizwisa ubuhlungu kakhulu. Sizwisa ubuhlungu ngoba kuyakhanya nje ukuthi yinto nje efrenyiweyo by someone olama-agenda zakhe that we don't know. I think umthetho kumele uthathe istep according to amaphepha. Amaphepha azikhulumele ukuthi akula lutho olukhona. Ungakhangela i-medical report, ukhangele ama-statement, ama-complainants, akuhambelani.
Umantshi uMakdzira uthe uMphoko ucatshangelwa ukuba wadlwengula umzukulu wakhe kathathu. Ulakho ukubaleka engavunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail njengoba wakwabaleka. Kodwa-ke iqwetha likaMphoko umnumzana Thabekhulu Dube uthi sephanyeka udaba lolu ku-High Court ukuyacela ukuba uMphoko aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso se-bail.
Umthetho is simple. Kumele silandele i-procedure, i-third schedule offense, i-repo. So sesizamile i-consent, basiyalele i-consent because of khona ukuthiwa wazama ukubaleka. So the only avenue sisele ukuthi si-applyele i-bail from the High Court esesikuzama kade sikwenza amaphepha amkhona ukuthi siyethola i-bail e-High Court.
Umnumzana Siqoqoqela Mphoko usevalelwe ejele yaseKami njalo ukhalelwe ukuphenduka emthethwandaba ngemva kwamaviki amabili mhlaka 15 Mpandula. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalwa impi yenkululeko kumele kube yibo abakhokhela leli bandla. umnangagwa ubevala umhlangano wokusungulwa kolunye njalo ugatsha lwamawovets eHarare izolo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi ugatsha olubona ngokulwisana lenkohlakalo olwezak luthi luzangena ezikolo lujezise ezihlawulisa abantwana ngedola leMelika zisala ukwamukela idola leZimbabwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, sabibonani ninjani? Hayi, thina siyavuka sikhona, mpela sikhona, siyaphila kutshwani lapha. Ya, hayi, ngiyazwa ithi emva komboniso kumbona onyana lapha. Undoda lo kuthiwa ngoshuma lo uyakhuluma sibi ukuthi hheyi gugurakunde hheyi umnangakuhambile liwandla konahale kwathini amathuthi amathuthi akusebenzi lokunangikhanyeka. Ya, uthuma lo sowadla amathezano asoze phinde lunge. Singathi ukuthi naye bona ukuthi izani isithwalise kanzima kanje sidlale emagangeni senza njani ngenxa yayo. Yena uzobe lokhuluma leke support into engasebenziyo. Nanangikhangele ngicela uthuma lo lingamfakele Studio 7 ngala nto ayikhuluma ukukhuluma into engasebenziyo. Yazi ukuthi uvusa ulaka lo ndoda lo. Saphela ngabazali sinje sezintandane uright ubuyise uyaphila lo nini uyaphila. Into emenza ukuthi ekhulume kubi so. Kufana lokugawule bonke laba. Uyazi ukuthi ngakhuluma sonzwa ubuhlungu kabi ngoba thina ukuthi obaba bethu bafa kabuhlungu. Ngiyakhuluma mina uKhumalo mina ibizo lami. Ngiyakhuluma ukuthi bengazi ukuthi uKhumalo uyakhuluma. Akusebenzi lokho abakwenzayo into eyidoti labayenzayo le. Babe supporta le nto engasebenziyo sikufeza phela abazali. Ah, all right, thank you. Ngiyabonga ngoba khuluma kuye kuningi ngasuka seMlanda samdonsa ngebhathi. Sharp.
Ngibingelela, ngibingelela Studio 7 abasakazi, ngibingelela nabalaleli bomsakazo omkhulu isikhondla khondla somsakazo kodwa ke dabukishwa indoda lenye MRP ebikade ikhuluma izolithusela omunye. Hayi, engithanda ukusho ndoda akithi akuthuselwana kupolitiki, kuyadebatewa ndoda kukhulunywe, akuliwa, kuthuselwana, ungatreateni abanye emsakazweni. Awunayo imvume yokutreateni abanye emsakazweni. Ma uzwa ukuthi inkulumo ayikuhleli kahle, uyahlala nje khoneni uthule, ulalele abanye bevunga ipolitiki ndoda. Sikupolitiki, akuliwa, akuthuselwana, ungatreateni. Ma uzwa utreateni abanye usuyizanu, usuyizanu uPF, ngoba izanu ephila ngokutreateni abanye. Phila ngokuthusela abanye. Uligwala, uligwala impela kupolitiki. Yikho sukhetha nje ukuthusela abanye abantwana. Xoxa kahle nabanye abantwana kupolitiki lapho esihlanganaleni ndoda akithi.
Studio 7 salibonani livuka njani ndabalaleli. Phela i-CCC akutsho ukuthi khona kumbeni kayifuni ukuthi umhlaba izwe lidatshulwe phakathi. Hayi, i-CCC injalani umjwaca oyabulindile inyamazana ukuthi iyobula awa yonihlele ekhaya. So thina njenge MRP asiqhubekeni, siqhubekeni ngokuqinisa umkhankaso, singabuyele emuva, qhubekeni sikwazi ukudabula umhlaba, sikwazi ukudabula izwe lakithi, sikwazi ukukwenza okwakho kuvele kuyikho emandulo, sikwazi ukuthi abantwana bethu noma sishona abantwana bethu sibashiye endaweni yakubo. I-CCC hayi iyobile okuyilindile ngumjwaqa wenja eyabihlele ekhaya ilindile inyamazana ezizobuya ntambama labafana. So MRP aqinani, qinisani, lingabuyele emuva, qinani liqinise. Ngiyabonga.
Talibonani basakazi beStudio 7 labalaleli, mbingele kakhulu ibandla elihle, ibandla labantu yelo movement. Ngithi khuthalani nderejista ukuvota, lingakhulume kakhulu kuStudio 7. Ukukhuluma kakhulu kodwa sikhulume nini phela sirejistile, yikho ukuze siwinise uChamisa. Ngibe sengimangala lo kumbe kuthiwa ngumgwado okhulumela izano lothi umnangagwa kaZinduthu ngokuncitshwa kwabo sikhala ibheyili yosikhala benza icala. Indaba abantu bezanu PF bathumba abantu babulala kodwa bathika bayenza walutho bayaphuma, nangu lo wabulala uMapmore Blessing, nangu kazangu wabotshwa, wapho ngokuvalelwa nje kokuvala abantu kuphela wakhitshwa. Nansi gugurawundi abantu babulawa kabuhlungu, mnangagubhandi otshiwe nkabaphandi. Kanti ukhuluma ngokubopha kwangaphi lokwenza icala kwangabayenzela iphi icala ojobu, njengobana abantu abahamba bayenza umsindo yibo abantu bezanu PF. Kodwa ngenxa yokuthi bona sebe-abhuza imithetho, ikhothi singezanu PF, amapholisa sengayezanu PF, amasotsha ngayezanu PF, ukhulumani kuyafanana labo gawule lo ukhuluma mangu kombumbulu bakhe. Abantu bezimbabwe ngathi sebe ithwele nzima kangaka ngenxa yezanu. Kanti esikunje kuyavota ithiyo nihlali iwina, nxa iwina kwenziwa yikuyini ukuthi izanu PF kulala abantu ithumba abantu? Manxa iwina fiyafiya, mina ngicela ukuthi limbuzeleni umgwadi lo, ngoba abantu bathunjwa izanu PF ebusuku babulawa izanu, bengazi beme beqebeme lapha bethi CCC ilamanga izanu PF yiyo. Kunje wona la malunga kamthwakazi ahamba athathwe egame athethwe izanu, yakwazi ukuthi bathatheleni izanu PF vele yabulala. Kanti bona babephikani lapha bebabayalane ebantwini, thina sikwasizana yabulala. Kunje ukhetho lono bayakwazi vele ukuthi uchamsi wachaya kuhle khona besazongenela abantu ekhaya bebethusele bebabulala. Umuntu etshona emele izanu PF wonke ogawulela ababekhuluma umbumbulu. Abantu sithole nzima thina ngezanu PF, abake bema ukutshona bekhulumela izanu PF. Manje sivele simutshela abadala bethu ukuthi behambe emhlanganweni ezanu PF bengabezanu bephansi izandla begqoke izikipa kodwa ebhokisini bebevoto. Vele kade siyabatshela lokhu ukuthi sibe senza izithuda abantu bezanu, kuphelile lokhu senza abadala bethu iziphukuphuku zethu.
Studio 7 linjani, linjani, linjani impela. Ngiyalibingelela lonke basakazi lapha estudio. Ya uNdlovu lapha ebilabila South Africa. Ya siyakhala, siyakhala ngento ezenzakala lapha ekhaya lapha, siyakhala kakhulu ukuhlukuluzwa okwenziwa i-CCC lomthwakazi. Kuyasikhalisa kakhulu okwenziwa nguhulumente wezanu. Sesikhangelele ukhetho kangaka, indlela yabojwani mamombe leyo sebebotshwa futhi bangasaphela namabheyili. Tshengisa ucuku lohulumende lo kamnankago wezanu PF. Ya into abayenzayo imbi kakhulu le, kodwa-ke sikhulekele ukuthi abantu mpela babambane, abezanu, abe-CCC, MDC, wonke amabandla nje. Senze njenge-America sithi ma uhulumende asingamfuni sonke siyavota simkhuphe, singamvabambane bamkhuphe umnankagwakhe. Kutsho kunamnankagwakhe, kutsho umnankagwalo. Siboneni bandla elitsha ukuthi liza nani, abazokubuya yini ama-investors bezovesta ekhaya lapho benze zonke izinto ezawenza ukuthi kubele emsebenzi. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga. Xolo siba mude.
Linjani mahlaba ezulu? Hayi siyalibingelela. Nasingapha kwele South Africa lingabe linjani bakamthwakazi? Hayi siyabonga umcimbi wenkosi yethu umzilikazi lenkosi yethu ubulelane. Kudaluba kungaba njalo nje kutshengisela ukuthi hayi ubaba umzilikazi inkosi yethu yayiyinkosi eqakathekileyo, yayiyinkosi yesizwe sikamthwakazi. Hayi siyabonga kakhulu. Bese sithi hayi aluba imthwakazi ingakhula, khula mthwakazi, khula mthwakazi. Kodwa ngicelani kubuza beStudio 7 hlala nisizwa umfundisi uMkandla ngiyeyedwa okhulumayo, kodwa kula abanye yini abafundisi? Songani ngiyeyedwa eZimbabwe ubaba umfundisi uMkandla. Hayi asikusolo ukukhuluma kwakhe, kodwa like lidobha abafundisi phela baningi, litshintshatshintshe baningi labanye nje abancane nje lathi sibezwe phela, hayi kungabe kukhuluma umfundisi uMkandla yena. Njalo izindaba zeGwanda kade kithi kuwonkayi ngale aziphuma, sizizwe ezakuwonkayi sizwe eGwanda kuphela. Hayi siyabonga.
Litshonile, litshona njani ngekhaya kuStudio 7 okhulumayo ngubaba odabuka lapha eNkayi uMpofu? Lesimanga esikhulunywa yilo baba uMgwadi lo ufana ka-exactly labangani bakhe labo Chuma nalo omunye laye lo ojwayele ukukhuluma izinto ezingamanga bebadala. Kambe bacabanga ukuthi bakhuluma le ngane yini? Babekhuluma ukuthi eZimbabwe kulo mthetho, umthetho wakhona umthetho ovikela izanu PF, umthetho owenza ingane zihlupheke, abafazi bahlupheke, babulawe njengezinja, baqunywaqunywa amaphisi, bafakwe emgodleni, baphoselwe emgodini, baqede lapho bathi kule justice eZimbabwe abantu baphila impilo esemthethweni. Umthetho wakoba noJob Zikhali lo angenti wabotshelwa ukuthi ulwela isidumbu esabulawa kabuhlungu, sibulawa isigebengu lesi esingaziwayo lokuthi senziwani lamhlanje, ukuthulwe ngaso kuthule zwi, akula muntu okukhuluma ngaso. Sozuza umuntu wezanu ekhuluma ngokuthi umuntu lwana wabulala umuntu ngesihluku, isigebengu lesi esibulala umfazi, izanu PF 40 years besenza into enuka ebolileyo leyo kubulala abantu, bezwisa abantu ubuhlungu. But baye kuthi kulo mthetho eZimbabwe, umthetho wakhona olenketha abetshabe, umthetho ovikela abantu ababulala abantwana abancane, ababulala izalukazi, abancitsha izalukazi isibhedlela sokuyadinga amaphilisi, amaphilisi e-BP, imigwaqo ifile, yonke into ifile. Ma kukhulunywa ngomthetho, kodwa kukhulunywa ngabo bona ukuthi bona yibo abavikelwa ngomthetho kuphela. Babopha abantu aba-innocent babavalele MRP, laba abantu ababotshiwe manje ababathuthele ejele, babotshele ukuthi bakhulumelane ukuthi siyabandlululwa njengamaNdebele, siyasidelayinwa, sibekwe eceleni njengezinto ezinga-existiwe emhlabeni. Kodwa kuthiwa hlalani lithule, gcotshiswa amafutha emlonyeni ukuthi wekulani, lithi sidlile sisuthi. Kodwa kudala kusenzeka izinto ezibuhlungu. Pode isso com o
ubuhlungu kodwa inhliziyo zethu zibuhlungu ngoba for 40 years lokho sihlezi phezulu kokuhlupheka okuhlukumezela sibulawa senzwe izinto ezingaexistiyo emhlabeni uNkulunkulu kangenele phakathi kwalokhu kuhlupheka esikuthola kuleli lizwe ubuswa ngababulali
mina ngiyabulisa emsakazweni Studio 7 ekhuluma lokhanda liyachisa la ngqondo ngqondo ungqo straight ngqondo ngqondo singqo lo lekhanda lichisa kakhulu lawo ngamakhanda hothead usho mina ngithi kulo masibanda lo ayeke lento yakho ukuthi kweni into yamashona yadlula kuye abazi ubuhlungu ayizipaining ifinyezwayo mina so kame kancane futhi nanoma kuthiwa ziyakhala namhla yena uzabe ecatsha phasi kompyuta thina ithi sabe siphethe ngama-AK sivuthula hayi le nto yokudlala kame kancane umasibanda into engayenza nakuphela ukuthi ifudumeza amanzi ephuze ebe right ngingafaki itshintshela into engishoyo mina tsho mina ihothead banase nazali yaseklamblambe
lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, owayengumongameli wele Melika mnumzana Donald Trump ngomgqibelo uqhubeke ngemihlangano yakhe ukukhankasa ukuba ngumongameli kukhetho oluzayo. UTrump uphinde njalo wasola ugatsha lwezemithetho lamapholisa awe-FBI esithi basetshenziswa ukumhlukuluza nje kuphela ngoba baqale lokhu kathesi sokuyiwa kukhetho. Kambe engaba ekhuluma iqiniso na uTrump? Sibuzele umbuzo ocubungula ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Hayi baba Gandhi, undoda lo ule 18 months, 1 year, 6 months, bemcela amaphepha wona lawo ukuthi sicela ulete amaphepha lawo. Kazange avume ukuthi alete amaphepha lawo. Nxa bemyekele kwaze kwafika kathesi sokusiyalanda ukhetho, indaba kabani? Indaba yakhe ngoba aluba ngabe wawaletha khonapho 1 year ago, ngabe kasikutsho khonoku phela ukuthi bungani bemhlasela kathesi. Bamnika ithuba elide isandla eside, yena ngekhanda lakhe eliqinileyo wazitshela ukuthi akula lutho abazalwenza lapo. Amaphepha lawa ngiwathethe, amaphepha ngawami, bazawabona. Kanti uzitshela kabuzange lange. So amaphepha lala sebewathethe bawathatha kathesi. Nxa bewathatha kathesi, yi-politics phela. Nxa kumtshaya angazakhala ngomuntu ukuthi khona kumbe bona ama-Republicans bakhale ngomuntu ukuthi indaba esehlaselwa kathesi. Hhayi, akulanto enjalo le. Into le yinto endala ukuthi ngabe wayilungisa yena ngesikhathi bemcela masinyane ukuthi khona hhayi amaphepha ohambe lawo awafanelanga ukuthi abe ngapha, kufanele ukuthi abe ngapha esiphaleni esikhulu. Yena akazange awalethe. Leli licala, leli licala sibili elisegcekeni. Angithi sisonke lapha sizabe silokhe silihlola nje, sihamba lalo sizwe ukuthi kuzafika ngaphi, kuyawela ngaphi indulo kuxakuxaku. Mna mbona ngathi hhayi, yena nguye ozehlulekeleyo la. Bona ama-Republicans bahlutshwe ukuthi basuke bamsekela. Nxa sekuphenduka sekubatshaya la kuma-elections wona la akhathe sabuyayo, yikho zibe sitsho njalo. Nxa ungakhangela inkulumo kaBiden namhlanje emini, awubatshaya wabavuthuza. So bona sebebona ngathi sebefuna ukucatsha ngakho khonoku. Kodwa-ke bona yiba bazigqula amazwane khonapho, bona ama-Republicans wona lawo, ngokusekelana lohlanya lwabo lonolo oluqhubeka lokho elusenza lusiya phambili. Yikho kubona kwami lokho baba Gandhi.
Hayi, siyabonga mnumzana Rafael Mthombeni ocubungula ezombusazwe. Esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhona. Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela koBulawayo, lokhu kungakalungisiswa ukuthi ngubani osezathatha isikhundla senkosi. Kambe usiqokoqela Mphoko engaba wadlengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandeng sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.